sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi beStudio 7, linjani lo msebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngempilo yalamhlanje, impilo yalo umkhuhlane osiwele ilizwe. Umkhuhlane lo ubuhlungu, umkhuhlane unzima, ngesizathu sokubana uhulumende siyakhala indlala. Ye, bayaphiwa abalutshwane abanengi, akula lutho, indlala. Indlala shuwa lezinto sezidula kakhulu, yikho sokusenza abantu behluleke ukuhlala ndawonye ngoba into sezidula. Ngiyabonga.
Salibonani mthwakazi omuhle labasakazi beStudio 7. Mina ngikhulumayo kathe sigama lami lapha ngubhezeni yancube. Ngisuka endaweni yeBhinga kodwa ngikhuluma ngisePlumtree lapha engikhona ngokomsebenzi. I-lockdown leyi ngibone ngani mina ngokubona kwami izachiya abantu sebengamasela abanye. Ngoba le edlulile 21 days abantu sikwanisile ukuyibhajethela ukuthi sizathi siyathutsha i-21 days lezi nxa isilokhu sikhotakhota. Pho le yokwengezelela futhi 2 weeks phezulu. Ngibone ngani izachiya abantu sebengamasela sebetshontsha. Ngoba indlela ekhona lapha kudliwa ngomsebenzi ngokusebenza, ngokuthi usebenze okunganani. Pho nxa ungasasebenzi usuhlezi, kusho ukuthi okukhona ukuthi uzalamba, ugcine ususwela lokuthi uyenzeni. Ulambe uyojontsha uphinde ubotshwe futhi. Hayi, mbona ngani sibhekane lesikhathi sokwenza esinzima kakhulu, ikakhulu iviki yesibili. Zilimbonaso siyaphela iviki yesibili le lokuza njengokathi siyiqalisile eyakuqala, esibili le elandelayo. Mbona ngani hayi kuyabe sokunzima kakhulu ngoba kade sivele izililo, akusadliwa lutho ezindlini, izililo esezilapha sokuzima kakhulu la. Sokusithi ngakuthiwa hayi kulecebo sibi lokuthi bezame ukuncedisa abantu laba bantu ukwenzela ukuthi kungabi lohlupho olunjengalolu esibhekane lalo, ngoba vele sibhekane lendlala njengathi thina abantu abadala kungcono, kodwa abantwana hayi kulohlupho olukhulu kakhulu.
Ngiyabingelela emsakazweni Studio 7. Siyabonga lwaleli thuba. Mina ngu-Alec Nyati. Into esiyibonayo lapha e-South Africa ukuthi kume yonke into nsi, abantu abaningi abasebenzi, bengasebenzi benjalo abaholi, njalo abaningana sebezaphelwa umsebenzi. So iproblem yakhona ukuthi ayikho indlela ongathola ukudla ngaphambi ukuthi ube le mali esikhwabeni sakho. So ungananzela i-South Africa iyanikeza abantu bayo ama-packages okudla, bathengiswa ama-UIF lama-grant, into zonke lezi ezifanayo. But ama-foreigners awabalwa, awakhulunywa, akhulunywa lutho ngawo. So ukunzima kukhona ukuthi abantu baza kufa ngale corona, bafe nangendlala ngoba awabena abantu ababanakekelayo beselizweni. Bayithi China ihlukumeza ama-Africans, but ngingathiyabheka ama-Africans akhona futhi ahlukumeza ama-Africans. Ngoba uma bezabandlulula ukuthi banike abantu abangababo ukudla, laba abasezweni laba angasobabo-ke umnotho we-South Africa siwuphakamisa zona. So yikho ngikutshiwo ngithi kumele kube nomzamo owenziwayo like abameli bamazwe bama-foreigners babona ukuthi benze njani. Ngoba ngiyakukholwa ukuthi sekubaningi abantu ikakhulu eGoli lapho kugcwele khona abantu abaningi asebebulawa yindlala. Siyalapha esikhona esi-right, siyasebenza, siyahola, kodwa abantu abaningi imisebenzi bamile, abasadli lutho. Angazi sikaba abameli Diaspora Forum yenze iplan, yenze indlela.
Hayi, siyalibingelela balaleli benkosi lonke elilalele ngalesi sikhathi. Mawu Jehova, singenele kulowo mkhuhlane ungathi uyadieta. Hayi, sesihawula sesithule zima bantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili. Hawu, zihlobo zenkosi. Nawu uNkulunkulu uyangenela bakethi kuphele lowo mkhuhlane osuqeda abantu ilizwe lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende sizwa ngamakhungakhungu ukuthi abantu sekumele baxoshwe emsebenzini. Umuntu exoshelwa nemsebenzini, umuntu abantu bayenga anti baqhathe ukuthi babasebenza. Uhulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi, lokhu akwenza ukuthi abantu bakhona bayenga asibaxothe emsebenzini, engasabaholisa inyanga. Lo uhulumende mele aholise abantu, angayele ukuholisa abantu. Ngangela mali ke aphume esikhundleni, wehluleka vele umnanga wakho kaphume.
kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.